iPasika sikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilazweni kukaIsrayeli siyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi, umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde. Igazi leliyana lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenga izabuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ngokuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcileni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika ingilosi ebusuku afa amazibulo. Athe efika amazibulo kubonakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aaron. Esithi Mosi lo-Aaron, thathani abantwana bakwa-Israyeli lenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova. Nase sibuya ngapha kuJesu, lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaletha inkululeko ebantwini laba abakholwa nguye ukuthi bakhululeke, ukuthi bakhonze uJehova, bakhululwe emandleni esono, akhululwe ekugcilazweni emandleni okunyama, akhululeke ukuthi babe yilokhu uNkulunkulu afuna babe yikho.